ungakhangela abantu laba asebefika behlale phambi kwesitolo bethengisa izinto eziphakathi kwesitolo. Luwana wesitolo ubhadala amarenti, ubhadala amataxi, ubhadala izisebenzi ezinengonaphana. So vele akuqondanga ukuthi kona izinto ziyekelwe zibe njana. Yikubona uhulumende ebhizi elwisana lako kona ukuthi hhayi noma sothatha sokuyudinga imali, ungadingi imali phela usenza izinto esezibulala amabhizinisi. So uhulumende vele kazanga afa wavumela abantu njengokusho kamdaweni ukuthi uhulumende uyekela abantu bekayekeli bantu. Yikubona kathesi kunje so abantu beberedwa emabhoda kukhangela isisu ubana into lezo zingenisileyo zingenise njani lento ezifana nazona lezo. So uhulumende kakho ekuyekeleni abantu besenza ukuganga khonokho, kodwa njalo futhi ungakhangela amanye ama-former business bona laba yibo abakuqalisayo kona kwana benika abantu izinto phandle ngoba babefuna i-US dollar. Benika abantu ukuthi bebethengisela izinto phandle bebezikhiphe emashopu kona abantu. Abanye baze bacina bekopa, abanye bagcina sebezimisela izinto zabo bodwa bezisimagla loko simagla. Kodwa uhulumende ubhizi uloke ekulwisa kona kwantu kungenzakali. Le ndaba e-management ebengikhuma ngayo amakampani, abanye abantu they are not managing their businesses properly.
Kodwa kolithi akula ndlela yini udaba lolu olungaphathwa ngalo kulokuthi kube kugijiniswana labo abathenga bathengisa impahla into ezinjalo? Akulenye indlela yini
uba nguhulumende into enhle ngokuthi uhulumende nguhulumende olalelayo. Vele kuyafunakala ukuthi nanxa abantu sisile mbono kumbe izindlela, we must proffer that for uhulumende ukuthi hayi indaba singenzi so singenzi so. Yikho uhulumende hlale sikhona is a listening government, uhulumende olalelayo. So indlela ziyadingakala sinuna ngabe siyazibisa forward ukuthi hayi asibambeni lokhu ngendlela enje, asibambeni lokhu ngendlela enje, ngoba ezenzo zenje njengoba ngisitsho esiwufunayo yikuthi kona singa-affecti ama-businesses, but la ama-business zarane kuhle izinto zabo.